eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlaka 8 lwezi 2018 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Nxa uMinister of Finance engayilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumende wethu aphakame, but nxa ngaso izayilahla phansi, that means ukuthi it's a no-goer siyindawo, ngoba thina siza ukuthi ubaba lwana imbono yakhe yimbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume.
Iningi labantu kade lisemhlanganweni wakoBulawayo wokuhlaziya ibudget bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa imali yohlobo lwebond.
Umgwaqo lokho osuka eNkankana usiya eBedwit udlula ngeTrade. Umgwaqo lowo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimoto zihambe. Kathesi kube kuyitsala, kathesi seyi-dead roads.
Izakhamizi zeChipinge zikhala ngokonakala komgwaqo kulindawo lapho bekhuluma kungxoxo ebiqondiswa ngabe Studio 7 imanyene labe Media Center enzelwe eChipinge lamhlanje. Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqhutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo phezu kwalolu khetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Emhlanganweni wakoBulawayo wokuhlaziya uluhlu lwendleko kahulumende omnyaka ozayo ibudget ka-2019, iningi labantu lithi iZimbabwe ingabe ichiyane lokusebenzisa i-bond note ngoba kalincedi. Emhlanganweni munye umphathintambo ogatsha lwemali uProfessor Mthuli Ncube uthi usenikeze imvumo yokuthengwa lula kwamanye amazwe kwempahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besesikhathini yama-sanitary wear kungelambadalo yemithelo yejuthi. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Lokhu kuphume emhlanganweni wokuthapha imbono kaZulu lapho kuqoqwa uluhlu lwendleko kahulumende i-budget yomnyaka ozayo koBulawayo phansi kwendikimba ethi enhancing efforts towards stabilizing the macroeconomic environment for inclusive socio-economic development. Okuthokozise omama yenkulumo kamphathintambo wezemali uProfessor Mthuli Ncube lapho ephendula imibuzo evele kubomama ngemizamo eqondane lokutholiswa impahla yokusebenzisa besesikhathini eyama-sanitary wear. UNcube uphendule ethi usekufake ehlelweni lwakhe ukuthi limpahla ingabhadaliswa umthelo wejuthi ekungeneni elizweni. Umphathintambo wogatsha lwendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi balemukela ngenjabulo lelinyathela.
Lapha sikhuluma ngama-sanitary pads akumelanga ukuthi siyangeni ngoba into eyenzakalayo. Ye, into eyenzakalayo and sicela ukuthi abantu bakuzwisise bakusapote. Mina njengominista wabomama le iprogramu ngiyayisapota ngingena lukwazi ukuthi lo mama sesibhedlelayo sekwakhuluma ngakho.
Unkosikazi Priscilla Misi Hairambu Mushonga oselesikhathi elisa ngelungelo labesifazana leli laye uthi uyakujabulela kodwa waphanga wathi kuningi okusamele kwenziwe ukuze kufezeke.
Kumele sikukhangele kathesi ukuthi manxabe sithi bazalungisa into ye-sanitary wear batshoyo. Kule nto ethiwa yingesikhiwa zero rating, kusitsho ukuthi siyabe sikhiphe i-VAT, i-value added tax, but also siyabe sesikhiphe i-duty ku-sanitary wear. So manxa sikhiphile i-duty ku-sanitary wear, it means ukuthi iyabe sithengeka ilula, but kuyabe sekusenza lapho ukuthi uhulumende nxa efuna ukuthi ayathole i-sanitary wear uyahamba ayenika ezikolweni imali yakhe ayikhiphayo ukuyithenga iyabe ilutshwane ngoba kade kuhlupha khathesi kubalanxa siyabangane kade befuna ukuthi basincedise.
Unkosikazi Mildred Dube ongusenetha uphathe udaba lokuphungulwa kwemithelo yamakhampani aqhatsha abantu abaphila lobugoga.
Nga Minister of Finance enga ilandela imbono lana izayenza ukuthi uhulumeni wethu aphangane but nga ngaso ezayilahla phansi that means ukuthi it's no goera yasindawo ngoba thina sizo ukuthi ubaba lana imbono yakhe imbono emihle eletha ozayenza ukuthi lomkhono musukume ngoba ngase sikwanisa ukuthi khona khona sesifuna umkhonomi yikho uzaba lokuqhatshwa kwabantwana kuma-campaigns nokho ukuthi khona i-campaign ukuze ingathethwa kumbe ibebe mele ukuthi ayibe something lapho ukuthi nxa ithethwa umuntu
Elinye ilunga lephalamende unkosikazi Meliwe Phuthi uthi okuqakathekileyo ukuthi uhulumende avule amafekithali abantu bathole imisebenzi.
Kule kuqale kuhulumende kasivulele amankampani la avaliweyo ama-industry esebenze wonke umuntu asebenze ngibona ingani asinike sibe khona isidingo sokuthi umuntu afune ukufidwa yena lento yokwenza.
Iningi labakade besemhlanganweni lo belikhuthaza ukuthi i-bond note lihle liyekele ukusetshenziswa ngoba kuyilo elidala inkinga eziningi elizweni. Kodwa-ke usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi yena i-bond note aliyindawo njalo lilokhe lilingana ledola leMelika. Uqhubeke ethi uhlupho elizweni akusilo i-bond note kodwa ukuthi kule mihlobo yemali eminingi elizweni esebantwini njalo abantu baqhubeka befuna ukuthenga njalo nje. Uthi nxa abantu bengafunda ukuzithinta ekuthengeni kulakho ukwehlisa umthalo kuhulumende. Engena edabeni lwezimota zamalunga edale lephalamende uProfessor Ncube uthe lokho kuzenzakala ngesikhathi njalo kuzabonakala uhlelo olufaneleyo ukuthi bezithole lezi zimota. Amalunga edale athe wona imota ayazifuna ngoba ziqakathekile ekuqhubeni umsebenzi wabo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe libiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zeChurchethe eChipinge zikhala ngodubo lokungalungiswa kwemgwaqo osuka eThanganda usiya eChiretsi osubangele ingozi zomgwaqo eziningi. Iningi lezakhamizi lezi ebisemhlanganweni oqoqwe ngabomsakazo weVOA Studio 7 bemanyenela beMedia Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe endaweni yamavinkileni aweChurchethe Growth Point. Izakhamizi zalumango bezikhala ngalumgwaqo ukuthi awusahambeki. Lolu dubo zithi lubangwelwe la isinqumo sikahulumende sokwalisa ukusetshenziswa kweBholoho leBechnaf Bridge ngabezimota ezinkulu ezithwala impahla. Asizweni esinye sezakhamizi zeChipinge South umnumzana George Zirima egcizelela udaba lodubo lomgwaqo lo.
Okuyokukhulunywa lapha kukhulunywa ngomgwaqo. Umgwaqo lokho osuka eNkangala usiya eBergville udlula ngeTweni. Umgwaqo lowo bathi wona kawulungelanga ukuthi izimota zihambe. Kathesi kube kuyitala, kathesi seyi-dead roads. So ukuhamba kwezimota sisuka khonapha Churchethe sisiya eTweni kukhanya nani kulezinye indawo ezikhanya nani imota ziyenza ama-accidents eziningi. Khonokho kubangelwa ngokuthi khona sekulama-pothole okunye sekugredwe umgwaqo nalowo sewugrediwe ithala leyana ebe khona seyi-dust road. So sekusuka kufithi i-politics zibamba khonapho abamakampani babamba khonapho le kampani eyithiwayo yona i-green fuel ikhanya ilamaroli lawana athwala indimbe. So ukhanya ngani abantu bayakhonona ngokuthi khona izimota zinezala zinkulu kakhulu so zihamba ebhakweni wona lwana zikhanya ngani yizo ezibangela ukuthi imigwaqo leyana iphambaniseka kwemigwaqo.
Alo-ke ngumnumzana George Zirimi, isakhamuzi seChipinge South ekhuluma emhlanganweni owe-town hall oqoqwe ngabomsakazo we-VOA Studio 7 bemanyene labe-Media Center ngoncedo lwesigodlo someli weMelika eZimbabwe.
ezwayo ngalinyanga kalwezi umsakazo wakho owe VOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge ngolwesine mhla ka 8 lwezi, Mutoko mhla ka 15 lwezi, Harare mhla ka 21 lwezi, Gwanda mhla ka 26 lwezi, Lufane mhla ka 28 lwezi. Sicine ngakontutu ziyathunga Bobulawayo mhla ka 30 lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Abenhlanganiso zeMelika abayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngontulikazi abe-International Republican Institute labe-National Democratic Institute bahlale phansi lamhlanje behlaziya uphenyo olwenziwa ngabenhlanganiso yeZimbabwe International Election Observer Mission ngalolu khetho edolobheni leWashington DC khonapha eMelika lamhlanje. Okwenyanga ezikhombisa ezedluleyo abe-ZIEOM bebehlolisisa ukuthi lolu khetho lungabe lwaqutshwa ngokukhululekileyo na. Intatheli zindaba e-Studio 7 uNtungameli Nkomo ubesemhlanganweni lo. Ukhona nje kathesila sizaxoxa laye ngodaba lolu. Ntungameli, ngiyakwamukela.
Ngiyabonga ngwenye.
Ye, ungasitshela ukuthi kuhambe njani emhlanganweni lo?
Emhlanganweni lo Chris uzakhumbula ukubana abenhlanganiso zombili vethula ugwalo lwabo ngabakunanzelelayo kulolu khetho ngendlela olwaqhutshwa ngayo kuze kuyefika kumpumela yalo baconcluda baphetha bona ukubana yebo kukhona babukhona ububelo kundlela lolukhetho olwenziwa ngayo nxa kuqathaniswa lesikhathini esedlule kodwa kukhona okunenge okuhluphayo. Yikho ke ekade bekugcizelela lamhlanje bekulo ambassador Johnny Carson oyekuqula lenhlanganiso zombili lelabalibiza bethi Zimbabwe International Election Observation Mission ubekhuluma yena ngokuthi kunenge okumele kulungisizwe. Okhulume ngodlakela ukubulawa kwabantu ngamasosha wathi leyo into engamelanga iphinde ibuye yenzeke njalo. Okhulume ngokwethuselwa kwabantu okwakusenzakala lanxa nje kwakungasabalalanga kwakulobubelo. Kodwa udaba olukhulu akhulume ngalo ludaba lokungenela kwebutho kwezombusazwe. Uthe leyo yinto uMongameli Emmerson Mnangagwa amele ayilungisise ayenqabele njalo ngoba lapho obungenela khona ibutho embusweni wentando yeningi lo mbuso usuke ube ngowamasosha hhashi owentando yabantu esingathi democracy. Ukhulume njalo ngekomishini yeZEC uthe yayisilela kakhulu esingathi in terms of capacity ekubeni le siqwanga lolwazi lekhono lokuqhuba umsebenzi ngendlela layo. Uthe hayi kumele iqiniswe ilungiswe njalo ukuze iqhube umsebenzi ngendlela eyiyo.
Manje ngemva kophenyo lolu bathi bona kwenziweni?
Ukhona okhulumileyo njalo owaleliqula kuthiwa nguLarry Gerber bathe maningi amanyathelo abawathathayo. Uzakhumbula kule by-election ebuyayo mhla ka 24 eMutoko kulinyanga bathe bazathumela iqula ukubana liyebona ukuthi lolukhetho luqhutshwa njani. Bathe sebezaphatheka kuma by-elections ukuze babone ukubana ukuthi ama recommendations abaphuma lawo ngemva kokhetho lusanda kwedlula ayalandelwa na kuba lobubelo yini. Ngamanye amanyathelo asebewathethe kodwa bathi hayi bazaqhubeka belukhangela udaba lweZimbabwe belukhangelela eduze sibili ngelihlo lokhozi.
Manje bakhulumile yini ukubana khonokhu abakusolayo kuzasetshenziswa kudaba lwama sanctions?
hayi gabachongo ukuthi kungasetshenziswa kudaba lama sanctions kodwa ukhasona yena simbuzile ngendaba yama sanctions yona leyo ukuthi udaba lolu isiphathamandla zika hulumende zilokhu zikhala ngokuthi ilizwe kaliphambili ngendaba yama sanctions kodwa njengeziphathamandla zeMelika ezinengi uambassador Johnny Carson uthe yena akulanto enjalo izijeziso lezi ziqondiswe ebantwini thize bezanu PF kaziqondiswanga kuzulu wonke weZimbabwe jikelele kumbe kulizwe leZimbabwe.
Hayi siyabonga Ntungameli lo ke nguNtungameli Nkomo intathele zindaba yeStudio 7 obesemhlanganweni wenhlanganiso zeMelika ezayabona ukhetho luqutshwa eZimbabwe ngoNtulikazi abe International Republican Institute kunye labe National Democratic Institute kade belomhlangano ke lamhlanje behlaziya lokhu abakubonayo. Alingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama lapho esikhangela udaba lwebudget oluphathwe kabanzi emhlanganweni owenzelwe kobulawayo lamhlanje siyazi njalo ukubana imhlangano efanayo iyenziwa elizweni lonke jikelele. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngeso lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edalela iParliamente lakweleMelika lele Senate lapho ibandla lamaDemocrats eselinqobile lathola izikhundla eziningi kwedlula ibandla likamongameli Donald Trump elamaRepublicans. Isiphathamandla senkonzo yePresbyterian Church kwele Cameroon sibike ukuba izifundo ezingamachumi ayisikhombisa lathoba munwemunye i-79 ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda lomphathisikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamhlanje. Iziphathamandla zesigabeni seCalifornia khona phaya eMelika zibika ukuba sezisazi igama lomunye ovuke ubhova wadubula abantu abalithumi lambili bafa endaweni yokuzilibazisa izolo ntambama njengoba ngaleso sikhathi ubengelasithupha. Igama lakhe ngu-Ian David Long omhlophe obele minyaka engamachumi amabili lathoba minwembili i-28. Usomlomo edalela eParliamente umnumzana Jacob Mudenda usekhuthaze ukwethulela izigwebo amalunga edalela eParliamente aqeda phose ihlandla labo lonke eleminyaka emihlanu bengakhulumanga lutho edalela eParliamente. Umdenda uthi lokhu kuzakhuthaza amalunga edale ukuthi aphatheke ekuthuthukiseni izigaba zawo. Kuminyaka edluleyo ugwalondaba lwedale leParliamente iHansard luhlala lusethula amagama amalunga aqeda iminyaka emihlanu engakhulumanga lutho ngisho kodwa eholiswa imali yama allowance okuya edale. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Maxim Kandla owalwa impi enkululeko endawonye lomnumzana Bednico Bebe owayengummeli wenkayi North edale leParliamente onguye osungula lingxoxo.
Kumala phana ke parliament awukho ngusuku umkhulumo kwecampaign unjengomuntu ocampaign ayo kusuku umuchaya islogan hayi siyabe kulento eliyabe liyikhuluma emqoka okuyafuzwa ukuthi lawo ufake imfijo ukuthi ngibona hayi imicijo enje lapha mina ngidika kube nje kube nje so zafuta abanye abantu abanjalo imicijo uyabe engalayo xa engalayo imicijo kuba nzima ukuthi asukume kuphela akhulume eParliament futhi ukuthi abanye uyahlala iminyaka izi uzuphe izi 35 years engakhulumanga omunye ke njalo uyapho ngubhalelwa lokho kuthiwa yi-maiden speech afike ayibale ngoba yiyo evunyelwayo ukuthi nxa udebate eParliament uyibale ungakhohlwa ukuthi eParliament ovunyelwa khona ukubala yikuthi nxa udebate eParliament kumbe nxa unguminister unika i-ministerial statement yikho lapho ovunyelwa khona ukuthi ubale otherwise nxa udebate eParliament kufanele ukuthi lanxa ubhale phansi into oyibhale ufanele ube yazi ngekhadi kwanisa ukuyikhuluma ungayifundi kumbe kuthi ungayibali ephepheni lapho ubhale khona so izinto okunjalo kuyaphitha abantu abaningi ngenxa sebengene eParliament.
Ya mnumzana Mkandla, wena njengomuntu ovotayo ukuthatha njani ukuthi uzwe kuthiwa umuntu omvoteleyo ufike wahlala 5 years engakhulumi lutho?
Eh kuba kuhlungu kakhulu endeni ubhebhe lapha uvula abantu amehlo lendlebe lokuthatha idecision engathathwa kusasa. Iqiniso elipheleleyo siyahlupheka sibili ukuthi umuntu uyabuya ekampeni ukampenelwa lapho esehluleka khona abe ekampenelwa ngucampaigning manager wakhe uchief elections agent. Yena ukuthi vele ezikhulumile lebantwini kakwazi uyalungiselwa neprogram. Basuke abantu laba behlala eParliament 5 years besebenzisa izimota zona zana abazithiwayo balanda zona. Yikho ubona bephonga uvotelwa nje beqamele leyo party kuphela ababe bebona ingazani ila abantu. Laleyo party leyo abantu bangikhona upresident wakhona ngabamazi kuzokuza yena ngokwakhe yena uMP yena lo kumbe ngabe ngukansela kuyafanana ngabaziwa. Kodwa baza kuyafakwa nje kuphela khona laphana ngenxa yeparty ibizo leparty i-capability yomuntu yona leyo ingekho. Siyahlupheka ngama-report back ukuthi khona umuntu ezo-reporta back ku-constituency ukuthi sevele eParliament kukhulumeni uhambiseni wenzeni kukhulunywane eParliament.
Kodwa mnumzana Bhebhe, siyabona ukuthi bakhona abanye uthi nxa umbona uzacabangela ukuthi ngumuntu ongasukuma sibile edalela eParliament akhulume ehlale ekhuluma. Abantu abafana labo Jonathan Moyo esizwa kuthiwa laye waqeda isikhathi sibile engakhulumi lutho, kanti kuyaba kuhamba njani
isikhathi esiningi? Njengoba ngithile ukuthi ama-ministers bale advantage kumbe ukuthi kungcono okwabo ukwenza ngoba bayayenelisa ukuthi nxa enika i-ministerial statement elokuvele eParliament akhulume. Lapha singakhangela kakhulu-ke sikhangela ama-members of parliament umuntu ongasomina. Umsebenzi wama-members of parliament yikuthi angangena eParliament nxa kule debate ekhona kufanele ukuthi laye asukume akhulume izifiso zabantu mayelana le debate yona leyo eyabikhona. Ungaze ukhulume okungekho izifiso zabantu ezingaqondananga le debate ekhona bayakuhlalisa phansi abakuvumela ukuthi ukhulume. So isikhathi esiningi ama-parliamentarians amaningi azifica sele challenge ukuthi uzafakwa i-debate mind i-order paper yeParliament ibuya ibhalwe ngesilungu, yonke into ibhalwe ngesilungu. Umuntu wenkosi kafundanga lesikhiwa kasiko kasazi lanxa evunyelwe ukukhuluma ngesiNdebele okokuqala okuvele kubhaliwe ku-order paper kakuzwisisi. So lanxa engadebate-a nesiNdebele ngenxa yokuthi vele okwakuqala akazwisisanga ukuthi kuyini okufanele ukuthi akwenze nxa edebate-a nge-topic eyabefanile ahlabe le-challenge kumntu wenkosi khonapho. Ngakusela nto angayenza sezitshayelwele uvalo okwakhe sepho ukuthi khona hhayi iphathi nginephathini phela ngu-chairman we-branch kumbe nginephathini bamfakile ngoba ngithandwa ngu-president kumbe nginephathini bamfakile ngoba yimi engidilide abantwana abatshaya abanye nxa ungafuni ukulalela into ezinjalo nje. Ngumuntu osesiyahlala nje athi khu khonaphana ngoba nxa ususeparliament akufanani langale ngaphandle nxa ukhampeni ukuthi weza santando kulabantu abakusapotayo iphathi yakho iyakusapota wena uthandwa ngu-president.
Mnumzana Mkandla, kuyini okumele bakwenza abantu?
Abantu kabenze i-recall umuntu njenganaloyo amandla asebantwini bemdemonstrate-ele kakhulu ngoba kathesi ingozi esesiyikhangelane layo i-devolution. Umuntu njenganaloyo ngento ye-devolution yafike ezilalele khona ngani vele ukuthi vele yona i-devolution iqalela ngaphi kuthiwani kazi lutho. Khonokho okukhulunywa ngoba kubhebhe ukuthi khona ngale kuyabo kumnyama vele umuntu yenaloyo abe lokhu esafuna i-induction bemu-oriente konke khona lokhuyana kunzima sibili ukuthi khona umuntu yenaloyo siphile laye esiqintini njengezakhamizi kumbe njengabantu abaku-constituency kumbe kuma-wards. Umuntu yenaloyo femele ekhutshwe ngabantu engazakhutshwa yiphathi
Nomzana Bebe, kuyenzakala yini ukuthi abantu bamdemonstratele umuntu oyabe lilunga ledale lephalamende azasuke?
Kuvele umthetho ukhona ukuthi khona umuntu nxa abantu bengasamfuni kakudinga ukuthi bademonstrate. Bayakwanisa abantu ukuthi benze lokho kuthiwa yi-petition, but I think nxa ngingaphambani kufanele kube yi-2/3 of the number eyamvotelayo abantu abakuvota sona. So ngaleyo ndlela umuntu lwana uyakwanisa ukuthi bambize ephalamenti. Kodwa angiboni ukuthi kungasebenza khonokho as long as umuntu lwana engene ngamandla ukuthi kusapotwa ngupresident webandla lephathi yona leyo, kusapotwa ngabakhulu bephathi yona leyo. Ngoba phela ukuthi lithole ama-signatures kuyasho ukuthi asapotwe yiphathi yona leyo futhi.
Lo-ke ngumnumzana Abednego Bebe owake waba ngummeli weNkayi North edale lephalamende ubexoxa endawonye lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko.
Yebo, 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Magagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA-Debele.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 yalimaza abangamachumi ayisithupha lanye i-61 izolo eRusape inikwe isimo se-national disaster ukwenzela ukuthi abalimeleyo kanye lemuli zabatshonileyo bethole usizo oluvela kuhulumende. Umongameli Mnangagwa uphinde wasola abachayeli abangachayeli ngonanzelelo labangalungisi izimota zabo esithi bafuna ukuphuphula inzuzo yabo kuphela. Ngalokhu uthi kufanele bajeziswe. Amapholisa lamhlanje athi ingozi le ibangelwe ikuchayana kwamabhasi womabili emhlubulweni hathi ukungqikilana kwawo njengalokho bekuphuma kweminye imbiko. Amapholisa aphinde akhuthaza abantu ukuthi beze eRusape General Hospital ukuyadingisisa kumbe balezihlobo ezitshonileyo kumbe ezilimeleyo kulingozi. Savume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba. Iningi labantu abakade besemhlanganweni wakobulawayo wokuhlaziya ibhajethi bathi iZimbabwe ingangcono iyekele ukusebenzisa i-bond note. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uselungiselela ukuthi ingozi yebhasi ebulele abantu abangamachumi amane lesithupha i-47 iyenziwe ibe i-national disaster. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama ngoChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo-6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.